Is a commission he constituted to chapter 12, section 238 we-constitution ya Zimbabwe. So, ituba esilikhona kathesi ngelokuthi kukhethwe izizalwane zeZimbabwe zikhethe abantu abafisa ukuthi bengabe bengangena ku-commission yaleyo ezekho ukuthi kuncedise ukuthi ama-elections ahambe ngendlela eyiyo. Okuqakathekileyo ukuthi umuntu lo esimkhethayo ebe yisizalwane seZimbabwe njalo ekhona lapha eZimbabwe. So, akukhathalekile ukuthi kumbe ufunde okunganani kumbe kafunda okunganani. Nomination is open ukuthi umuntu sesingazikhethela ukuthi ubani sibonana nasincedise njalo sokuzaba le shortlist kuza shortlist abantu ukuthi bangangena ku commission le but okuqakathekile ukuthi uchairperson wezek lo vice wakhe yibo u deputy wakhe yibo abantu aba full time ezek laba babe ngama commissioners nje bencedisa endabeni zokhetho. So uchairperson uyokumela ukuthi ebe ngu former judge kumbe ebe ngu judge kodwa laba ama commissioners usungakhetha noma ngubani ukuthi oboni ngani nje sala Zimbabwe engancedisa ukuthi ukhetho luhambe kuhle. Then i-final authority nguye upresident osezathi hayi abantu elibanominitile sibabonile kodwa sesicabanga ukuthi laba lalaba lalaba yibo abazakwanisa ukuthi bangene babe kukhomishini yonale.
Abanye siyake sizwe bekhala ngokuthi izeki yinto yeZANU-PF. Ungabachazisela ukuthi kungani kuqakathekile ukuba nabaphatheke kuhlelo lokukhetha osikomiti bali commission.
Ngomthetho weZimbabwe kuvuliwe nje kathesi ukuthi abantu bephatheke kuhlelo lolu. Kodwa kusuka kube yinkinga ukuthi abantu abaningi bathi ah ngeke sizihluphe ngoba umongameli welizwe uzazikhethela yena ukuthi ufuna abani angene kuleyo commission kumbe ufana abani engabi khona kuleyo commission. So yiprocess ekhona emthethweni ukuthi kumele sinominate abantu bahambe kuma interview from ama interviews then sokushortlistwa sokukhethwa ke ukuthi khona ongaba ngucommissioner ngubani. Kodwa ifinal authority ekuselection process ngupresident ozakhuluma ukuthi hayi ama commissioners eliba nominate le yila sa interviewer sa shortlister so ama commissioners amacha yilawa lalawa 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 ngesikhathini esiningi abantu bayakhala kakhulu ukuthi khona hayi izalo isuka ihambele phambili ekukhetheni ama commissioners ona lawa kodwa esikujoy ukuthi khona ithuba likhona ukuthi izizukwane zeZimbabwe according to the constitution zikhethe ama commissioners.